mhlawe 30 squares leziyana befunda amakwaza e-fiscal project. Sisakhumbula ukuthi kubuye izinto ezinjengebhakhosi namanye ama-programs abuye lo babokidwe ngono esikhathini sakhe engu-research fundcasin. So uhulumende uzama ukuthi afinyelele lawo ma-programs abafake phansi kwekhapethi ngokuthatha isikweleti lezi. Zizakhulwa njalo ukuthi kulamankampani amaningi athathele izimali zabo namabhenki athathele izimali zabo nge-research bank. Isithi yena ibivalekela ama-sanctions.
Engekela ukusithatha isikweleti uhulumende kuzayenzakalani ngaso?
I-research bank ngokwayo kumele i-raise ezingathi ngama-bonds kumbe enye indlela eyokuthi babuyisele lezi mali. Kodwa ngibona njengani uhulumende uzasithatha lesi sikweleti ngoba into eziningi ebezenziwa i-research bank bebenikwa ama-instructions ngohulumende ukuthi thatha nini izimali ezinje, sinikele izimali ezinje. So ngibona njengani uhulumende uzathatha sibili izimali leziyana, isikweleti lesi asenze ngesakhe, abantu ababhadala ama-tax la eZimbabwe, ama-taxpayers bahle buyisele lezi zimali. Kodwa ngokubona kwami bekumele kube ne esingathi i-debt audit bengakathathi izimali lezi ukuthi sibe wazi sibili ukuthi izimali zisebenzeni, senze ngendlela enjani, njalo ezinye zangifunda zizabuyiselwa kanjani.
Kuyini okungabe kungcono ukuthi uhulumende akwenze okungayisikho kuthatha lesi sikweletu?
Khathesi angiboni ukuthi uzaba nelinye icebo uhulumende. Ama-MP amaningi akhona lapha ngaweza nokhiya bazavotela ukuthi isikweletu lesi sibe ngesikauhulumende. Sokusitho ukuthi abantu ababhadala imithelo bazabhadala imithelo eninganyana sihlala ukwehlula ababeyibhadala ngoba amankampani lama-university nama-banks athethelwe izimali zawo baye bezifuna. Uhulumende uthi engakhahlile sikweleti uzakwanisa ukuthi abanike ama-bonds lezinye into ezinjengalezo ukuthi babuyisele izimali zangikhona. Kodwa azi ukuthi uzazela ngikomoni ngoba isikweleti sangikhona sinkulu kakhulu.